Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Yayaphela sokuhamba khona manje esingathi akunda nanxa lesihuja lapaka izinzi khonapo. So izinzi zomuzezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi kobulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kunengi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba kade sisuka endlaleni lesikiyo le abantu abalawo uhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi esaphi safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolu ukwenzela ukuba abikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobhu leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo.
The Voice of America, VOA.
Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi kobulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilichumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho. Kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Country Park lilokithi elikhulu kakhulu. So uzathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini, kuyalo kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona ibabakha kuzo bayaphela pokuhamba khona amanzi ethi ngathi aqondana inxele sihutha bafake izindlu khonapho. So izindlu zomntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanzi. Ikhansili yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume. Ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe le problem. Ikhansili ngaleso sikhathi engingeyona yayivele ingekho befakana khonapho. So bathethe ikhansili iyazama ngamandla ukuthi bakhise kwenzela ukuthi amanzi lana ahambe. Ithink ikhansili le-government iyazama ukuthi bakhise manje abantu ngase behlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi nama-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavelimbini singananga kakhulu. Sokuhle kugcwala amanzi sehle etutume siyangena ezindlini zakwami kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi labuye izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezulu leyo. So kwenye isikhathi liyabajuma abantu bangaphidheyanga. Kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu isina kanje abantu ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo noth e-Country Park hhayi bethole uluningi kakhulu amanzi abengasikho emadimu then ukuqalisa kwezulu hhayi ngenkulumo sezikhukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwala ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono ikhansili layo izama sibile lapha nalapho amanzi abengasekho kodwa izama ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngabuya lapha nawe maningi ayatutuma acine ethini esingena la hayi bayakhala sibili yakhona ngamasuwa njengathi thingathi njengama-resident bayaripota kithi thingathi sihambe sekukhansili ikhansili ayihambe sekhona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi government kumbe ngangenela ukuthi dinge ama-private angecala ama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuwa.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho eLupane eNyamendlovu kwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Ye, kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala. Kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo nje ngoba de sisuka endlaleni lesikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho. Kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama 2 kg kwamabele. Ikwese sidanela kikho.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Singathi ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okokudonsisa emasimini lapha hayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la amagodi entwasa ugajombo yikho lapho abantu asebesithilela khona nje kwamalanga la okokuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la izulu ngani liyavuza enxa yemhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona. Kodwa-ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo, izifuyo zicakile zicakile, abantu bayasebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala. So siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka, izifuyo eziningi zifile kakhulu, labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo, sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongcwenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Busani Vundla, ukhansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakhulu ezabelweni zethu emasimini, sihlangabezana lokubakhiyalesi kwabazali abayehluleka ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini, kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sesikhangelela izivuno, inkomo sezingena amahlanga, sebeyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isi-January now, then from January uFebruary uMarch izikolo mabevala abantwana, kumbe u-April besiyavulela izikolo zisiyavula i-second term. Abadala beleka basakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini, yikho kusuka kube mqoka okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupha kanganani khonokho kansela?
Kuthole ukuthi omunye uyabele zivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu uyabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu abomdabu bayehluleka futhi lakho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabo abaphathi bomdabu abalisa, ama-chiefs, ozebhuku, bayehluleka ukukhontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunje ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ibona kuyabe sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe enceke kwelika ward 6 kwelika mathupula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili, behloniphe induna yami, induna yethu, indina yethu sonke, ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuze abantwana abalalelayo. But abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalela zebhuku ukuthi hayi bazali, inkomo kaziphume emasimini aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni, bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya, ngilethemba lokuthi mepe engxenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka, lakade sinje lokho eliqhubeka lesina.
Umnumzana Busani Vundla ngukhansila kaWard 6 eCholocho. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen, lampo elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamuki M23 lebutho likahulumende. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kweziphathelane lemelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo ye Supreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka 2021. UTrump wafunyanwa elecala ngumthethwandaba wedolobho le-New York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba we-Supreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sika-Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi, singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athi emaphambi kwabantu abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalele likhulu eliyabe lokhu lisithi phela lo phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo i-Supreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, akucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuza guqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kutsho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa akakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelwisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Lesi linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseGebeng.
Yes, ngathi company le ibizwa kuthiwa kwini?
Uma uyicheka ku internet ulihle and electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khona ku company?
Siyenza ukwakha i-buildings qaphansi, ukwakha plumbing no gas. Siyasayina ne certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama COC siya offer.
Nxa usezomsebenzi wena lo we plumbing lo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulo muntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu ekubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into engeyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Uma ngithole ulwazi bese ngizohamba ngiyofunda-ke, ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiregiste last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ile ngaqala khona ukuthi ngibe sure ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplan ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula kodwa uma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabi sinzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction, umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-wanted. Ngikhumbula ngalesi sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazothi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction, because omunye umuntu usuka kuthathe eze umuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kwini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke nje, maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikhampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, abafisa ukuthi bakuphume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo number.
Uyiphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba, so kuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27, bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333, uzothola uThembelihle Ndlovu.
Yes, sizwa njalo Ndlovu kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into ze-plumbing lento sifanayo. Akusitele ngamapitshana ngakhonokho, uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salubonani, salubonani Studio 7. Umlevo okhulumayo ikholo sezwane. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from one anzanga ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngupresident. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathepheleleni. Endi ube buya maye lokho sithu yenza development, yenza development emashonaleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelop yonke indawo then expect ukuthi uzoba a good leader? Esh, I wish isikhathi sake masiphela bemfakeje ngisi sifiso sami kwelt abotshwe.
Hayi Sanibonani Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi philani, siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona usiba ngilizwe urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yasekuzapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lolokuze i-Ian Khama ngaphansi kayise uSeretse Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama-Junior George Bush. It doesn't mean anything, though, can. As long umuntu eyimemba that particular party, it doesn't destroy anything. Akula nto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu, ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo. Just do aside with that. All right, uSibangilizwe, because indlela yakhe ongene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphi lokho ya repeatwayo. We have got a junior councillor and nabantu ababekhontestela uMP ubonakele impela kunamandla phambili ngoSibangilizwe phambili. Thank you, siyabonga Nkomo, qhubeka.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, Studio 7, mpela lelo liqinisa mpela lo babo bekakhulumethi. Abantwana besiNdebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani? Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isiNdebele kanjani? Kungathathwa mpela umuntu ongazi isiNdebele ehambe efundisa esiNdebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esiNdebeleni akafundise esiNdebeleni, weshonini akafundise esishonini, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti liwayo ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe isishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi, siyalithanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu lisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, sizwe lalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo lapha ematopo. Hayi, izulu liyazinela lakho, konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Linjani njani lapho likhona, liyaphila yini? Umnyaka omusha kini lonke, ngiyalithanda thanda edaluka moveni ngwenya awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. Kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Walivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.